bakhangele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubhu lapha kweleZimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo, umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntwana oyinkazana sifike uthwele gadalala lapha kweleZimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale yikuthi nxa kulamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi, kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esiyilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzo. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa, atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele ungambuza ukuthi ufisa umntana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili, kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.